ngikhangela i-reshuffle eyenzakeleyo okwakuqala ku-reshuffle wama-ministers angu-7 owakuqala ngu-honorable Nqobizitha Ndlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ngingathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku pre-budget seminar eVictoria Falls nalokho engunanzelele lokho eyaphointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry ukuthi hayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe ule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe senza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akukhetheyo ngokwe-industry le-commerce kuyini ngoba lapho avela khona ku-public service, labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elengezelela in terms of i-value kuhulumende. Ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ministry ayiwo sibisibili wakade kufuze ukuthi ngayabanjwa kabanjwana.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngithile ukuthi khona ngibona ngani ukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve. Mhlawumbe ngoba uNqobizitha ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis, ama-imthelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows. For example, umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadale ebesethiwa abhadala ne-VAT in foreign currency. Oso kusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zethu sezidura kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize. But iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi asihambeni sindawonye madoda asikapuleni kuze kuyelunga bhatakula nto eyalunga ngaphakathina komkhonomo wasezimbabwe.